lokhu kuza ngemva kokuba ukulinganiswa kwemali yohlobo lwe-bond note ledwa lemelika sekubangele ukuqonga kwentengo yempahla lokudla elizweni ngoba idwa lemelika lisilela osokubamba ngamandla abantu labosomabhizimusi ukuya lithenga emkambo wesitha lapho elilodwa elibiza phakathi kwamathathu loba amane amadola e-bond note loba i-RTGS. UMangusha uthe ibhanga lesizwe selisungule umkambo wokuthengiselana idola lemelika emabhanga owe-Interbank Foreign Exchange Market lapho uZulu angenelisa ukuthenga loba ukuthengisa idola lemelika. Kuqhubeke ethu Mangutsha ukuthatha leli nyathelo kulakho ukuvimba umsebenzi womkambo wemali wensitha.
Lokhu esikwenzileyo sikwenzele ukuthi imali yethu ibe nesisindo, intengo zehle. Kutsho njalo ukuthi sizama ukulondoloza imali yethu kulokuthi siyekele umsika wensitha ube yiwo osethulela intengo yemali yethu. Sithi thina njengabantu bamabhanga sesithatha lowo mlandu wokuthi silondoloze imali yethu ngokuyithengisa singamabhanga.
Umsekeli kasibalikhulu we-RBZ uMnumzana Khuphukile Mlambo ugcizelele inyathelo lesithi lizelelisa ukuthi umsebenzi wokuthengwa lokuthengiswa kwedola lemelika wenziwe emabhanga ngendlela esemthethweni hatshi emkambo wensitha okuyikho sokubangele ukuthi liswelakale elizweni. Uthe lokhu kuzakwenza kube lula kwabamakhampani afuna ukuthenga okokulungisisa impahla zabo phandle kwelizwe ukulithenga emabhanga okusemthethweni. Uphinde wanika isibonelo salabo abafunda phandle kwelizwe abafuna idola lemelika ukubhadala imali yesikolo labo bazathokoziswa linyathelo leli.
Osokukhona yikuthi khathesi umuntu ofuna ukubhadala i-school fees yakhe kulokuthi ami 3-4 months emelele imali e-allocation uselapho uselelungile ukuthi ahambe ebhenki ayithenge imali nge-rate ayinikwa ibhenki abhadale i-school fees.
Uphinde wathi izibopho ezethulwe i-monetary policy statement le zilakho ukudala ukuthi intengo yempahla lokudla yehle ngoba idola lemelika elikade lisilela iqalise ukutholakala emkambo osemthethweni owemali we-Interbank Foreign Exchange okuzancedisa amankampani loZulu obethengiselwa leli dola ngentengo ephezulu kakhulu esithi lokhu yikho okwenziwa ngamazwe afana le-Nigeria le-Angola waphumelela.
Into ebesihlupha kakhulu ikhona ngendlela intengo esezikhwele ngayo abantu besebeluza ivalue yemali yabo. Sesizama lapha khona sivisele ivalue yemali yabantu ngesingisi preserve, we are calling it preserve value. In other words, ukuthi funa ukuthi abantu bangalahlekelwa inotho yabo. Yike sikuzamayo lapha yikho sithe khona okokuqala sehlukanisa ama-accounts ngo-October last year awe-Nostro nawe-RTGS. Kanti sesekhona lezi akhawunti ezindala zikwazi ukubana zikhulumisane.
Kodwa iningi labantu elizweni lithi ibhanga le-RBZ liveza ukungathembeki ngokungacaci ngesilinganiso somehluko wedola lemelika le-bond le-RTGS. UMnumzana Prince Thole uthi kulusizi ukuthi uZulu weZimbabwe uqhubekela phambili etshontshela imali yakhe njalo leli nyathelo lakho ukubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni. Ukukhushwa kwemali yedola lemelika kumbe ukungakhutshwa kwayo akusebenzi ngoba thina sesidiniwe zinhlelo zikahulumende ngoba lokhu ayisikho okwakuqala ukuthi sintshontshelwe izimali zethu ngoba nxa uMangosha esithi izimali zethu azisalingani ledola lemelika kusho ukuthi nxa ngihola i-400 bond ngiphila nge-$50 nyanga yonke. Lokho kuzaletha udubo ebantwini. Abaningi sebesabela ukuthi lombiko we-RBZ kulokuthi ulungisise umbonakalo okusimo sezenotho yelizwe ulakho ukubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezenotho zithi uhulumende uselakho ukubuyisela imali uqobo eZimbabwe achile ekhona nxa esevuma ukuba i-bond note ledwa leMelika kulingani yena ekade kulandula isikhathi sonke lesi. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngu-Gibson Bhede.